Kuyizika disendaba ku VOA indebele.
Alingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 kuMabasa 2019 igama lami ngu Chris Gande. Endaweni zethu lamhlanje, ukunquswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuzovula umbukiso we trade fair kudala inkulumo.
Yaba celebrator ye okokuthi ngabantu abalwela abalwela inkululeko noma abalethe inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni futhi ngibone ngathi sesedlula.
Kuhlelo lwethu lapho esixoxa ngendaba yeGugu Rawundi, lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano weMatabeleland Collective abayibo abahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa bexoxisana ngodaba lolu baze bavumelana izivumelano ezimbalwa.
Upon the request, ama families ayabe requestile, ama victims ayabe ecekile kubana kunjani veje amatamu. Sabe ngacelanga akwenzakale khona lokho. Kumele sikunanzelele khona lokho.
Kwezemelika, owayengumsekeli kamongameli Barack Obama umnumzana Joe Biden laye useyazise ukuthi uyangena kukhetho oluzayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ukunquswa kukamongameli wele Uganda umnumzana Yoweri Museveni oyazakala ngokubusa ngocuku ukuvula umbukiso we trade fair lamhlanje kobulawayo kudala inkulumo. Inenge elicothoza inyathelo leli ngelithi imbali kaMseveni kayihlambulukanga. UMseveni oseleminyaka yokuzalwa edlula engamachumi ayisikhombisa i-74 walela embusweni. Usebuse okweminyaka engamachumi amathathu lantathu 33 years. Ngomnyaka ka-2005 uMseveni waguqula isisekelo sombuso welizwe lakhe ukuze singamenqabeli ukubusa okwamahlandla amane. Kwathi ngomnyaka ka-2007 waguqula isisekelo njalo ukuze enelise ukubusa yena esedlulise iminyaka yokuzalwa efakwe emthethweni wesisekelo sombuso lo. UMseveni wazakala ngokunyathezela abamphikisayo abalembono ehlukene laye. Sikhuluma nje kulosakhulayo ophikisana laye uBobby Wine ovalelwe ejele ngezizathu ezingaqondakaliyo ngomvulo. UMseveni lomnankagwa izolo ntambama bahlangene eHarare badla ukudla kokusihlwa belindele ukuvukela kobulawayo lamhlanje ukuyavula i-trade fair. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa waJabi Bango.
Engingakutsho babugane ukuthi lokho esikubonileyo umongameli wethu esiyanxusa abantu abafana labo Yoweri Museveni, abantu esibaziyo ukuthi baba sebenesikhathi besembusweni njalo ngabanye abantu abafana abalembali efana lekamgazi. Abantu abangalungelanga ukuthi kugeneration yakathesi ukuthi ngabe lokho besasesembusweni. So abantu abanjalo akufanelanga ukuthi kube ngabantu sokusetshenziswa ukuthi siyabaselebrata. Siyabaselebrata ye okokuthi ngabantu abalwela inkululeko noma abalethe inkululeko kulawo mazwe. Kodwa ke ngibone ngathi kathesi isikhathi sakhe sokuthi sokukhuluma imbali kaYoweri Museveni futhi ngibone ngathi sesedlula. Okunga ukuthi umongameli wethu nxa kukuthi laye efuna ukutshengisela ngeqiniso ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi likhangele ukuthi liku-new dispensation. I-new dispensation leyo kufanele ukuthi itshengisele imbali zayo. Lokho ekutshengiselayo eceleni kokuthi laba abantu abaphila labo ngabantu abatshengisela ukuthi ngabantu abalwisa ukuthi bayandlondlobalisa ilizwe noma bayandlondlobalisa amazwe abo lapho abavela khona. Singaphosa mhlawumbe nje abantu abafana nabo Cyril Ramaphosa, labantu abafana nabo lo president we Rwanda. kuyibo basondelayo into ezifana zinalezi ezenzakalayo. Kodwa ke abantu abafana labo uYoweri Museveni akusahlukananga lalo amkhipha esikhundleni uYoweri Museveni ngomnyaka ka-1971 kusiyafika ku-1979. Abaningi abamaziyo ibizo lakhe Idi Amini ngumuntu oselocuku, ngumuntu ongeselakho ukunaka ukuthi abanye abantu baphila njani.
Kungatshengisa na ukubana umongameli Emmerson Mnangagwa galabangane abaqotho angaba nxusa zabavela kuzwekazi le-Afrika.
Mina ngibona ngathi abantu abangane engabe elabo, but kodwa ngibona ngathi lapha yinto obekudinga ukuthi ama-advisors akhe, abantu aphila labo umongameli bam-advise, bamtshela ukuthi lapha sofana lokuthi usuhambe wayanyathela udaka, uthethe isikorobho wathanyela endlini, wasuka laphana wasuke enyathela udaka, wasuphenduka lodaka endlini. Kwabe kutshengisela ukuthi akula nto ejabulisayo kakhulu nxa kusiba njalo, ngoba thina sifisa ukuthi ngendlela iZimbabwe ebikade siyifisela ngakhona noma esikhangelele ngakhona ukuthi ikhangelele phambili, akufanelanga ukuthi sesihloko sabande kanye ekuhlanganiseni inkulumo noma sengabe sihlanganisela izinto labantu abafana labo uYoweri Museveni. Seye sambona umongameli hambe sasifika kubo masisi lapha eBotswana, esiyafika nakwamanye amazwe aseduzane, esithatha ukuthi wathi ekuhambeni kwakhe wafika wakha ubuhlobo obuhle nalawo mazwe angomakhelwane. Kodwa-ke lokhu ngiyazi ukuthi kungabe kuwukuthi mhlawumbe zama ukuthi batshengisele ukuthi ngumuntu owalwela i-struggle noma ngumuntu owancedisayo kakhulu iZimbabwe ngesikhathi kusase-Rhodesia sisalwa lamatshe. Kodwa-ke imbali yakhe seyaya yonakala njengendlela umgabe okwahamba kwaze kwagcina esekhitshwe njengochuku ngenxa ngokufana nje akholo esibona kuYoweri Museveni. Akula mehluko phakathi kaYoweri Museveni, akula mehluko nalubaba owesudane osanda ukhishwa esikhundleni.
Lo-ke ngumnumzana Tifa Wajabi Bango, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane, ubexoxa le-Studio 7 esedolobheni le-London kwele Bhilitane. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngiyaxolisa, sikhangela ezivela emaphephandabeni awakhonapha eZimbabwe. Iphephandaba lobulembo le-newzimbabwe.com libika ukuba umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa usephike ubudlelwano okuthiwa ulabo lowayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe. Iphephandaba le-The Chronicle lithi amapholisa athi kulabantu ababili abathathelwe imota zabo zohlobo lwe-Honda Fit ebusuku lwangolwesithathu kuzehlakalo ezimbili ezihlukeneyo, kodwa-ke amapholisa axwayisa uZulu ukuthi alimuke. Okwamanje ke silalele ke amazwi abalaleli be-Studio 7 abathumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, linjani? Khuluma lo Ncube. Hayi, mina ngiyandlulisa nje amazwi okubonga mangabe kuliqiniso mpela kuqhubekela phambili ukubana kukhunyiswane umlotha ngodaba lwegugurawunde. Esingakwazi ukuthi kuliqiniso kwangakanani ngempela ukuthi uhulumente ezimisele mpela ukuxolisa ebantwini abahlukunyezwa igugurawunde. Kungaba kuhle mangabe ezimisele kakhulu kulokho, yikho lathi singakubongela. Mangabe nguhulumente omela abantu, singakubongela lokuthi azimisele mpela akukhulumisane labantu, azwe imbono yabantu, azwe abantu abazibuhlungu ukuthi bona bathini, bacele uxolo olunjani, abakhompasete ngalokho abakufisayo. Ngoba kunje nje abazali bethu bahlukunyezwa kakhulu, behlukunyezwa umbhuqazo wegugurawundi. Siyacela uma ngabe ezimisele bakhompasete bonke abahlukunyezwayo, babhalise bebabhekele ngalokho ababhekela khona. Uma ngabe kuliqiniso mpela singabona ukuthi hhayi, mhlawumbe uhulumente uzimisele ukutshintsha amelane labantu belizwe, ngoba yibo abakhalayo kumanje. Bacela mpela ukuthi ngabe uyazimisela ahlale phansi nabo azwe izikhalazo zabo aphendule kuloko nalokho afisa ukukwenza. Ngiyabona
mamthakazi. Ngiyabonga msakazi. Baba kube lo ndaba lokugogo nawo ngilona luzasenza sihlale sikhuluma ngalo sizo zonke silubuyelela ukuthi umnandi emlonyeni wethu ngoba sesithole ithuba kanti salukhulumela ezinhlizweni abanye sasabhala izingwalo kodwa kathesi nxasolunje solesibanga ukuthi sikhulume sizo zonke okwenzekalayo lokhu kadwalinje kuzwile ukuthi bana babacungu abe-commission yonyamba bebesemfela kuzi besegwanda bebazale kwanda futhi kwele viki esinye isikhulumi sithi khona i-commission ayibise isicelele uhulumende abise izingwalo lezana zakuqala ezabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuabantuab ukukhuluma ngakithi ukuthi uhulumende onguye umbulali azikhiphe lezo ncwadi angithi bofakazi abucisha anxa kovele ngolabo bofakazi obuyangaphi obuvele bulutshwane ukuthi asizibufana lobethu yini bengasinika siphonga ukukhakela ukuthi mhlawumbe lapha lapha babhala iqiniso kodwa ngomuntu babhala iqiniso asikhakele yini ukuthi okwayenza abachisa amahofisi ezapho kuyini.
Mina igama lami nguGabriel Moyo. EZimbabwe lapho akukhanya sithwele nzima kakhulu la ngoba impahla zikhwelile, izinto ziyadura, kusela nto ethengekayo. Futhi ngihamba abantu begovernment bafakelwe imali, abantu bakahulumente into zakhwela. Manje labo abangafakelwanga imali bona-ke bayakudla ngaphi, bayathenga ngaphi? Ogogo vele abangasebenziyo lala, abantu vele abangasebenziyo bona bayathenga kusiphi isitolo? Kanti sizokuthiwa le fuel ikhwelile, hayi lokhu sokuphezu kwabanje. Engiye kumbilizwe selifuna ukuvalwa lokhu singananzelelanga sisakwazi.
Hayi, siyabonga emsakazweni ukuthi sike sikhulume ngohlupho lolu esibhekana lalo elizweni lakithi leZimbabwe esalithakazelelayo ngo-1988 ukuthi nasi iZimbabwe seyibuyile. Ha, sesithwele nzima ilizwe kodwa ngelakithi. Sesingani sizintandana, ngani ziziphepheli kodwa zisezweni lakithi. Sithwele nzima ngezinto esizitshelwayo kodwa yezinto sizayehlisa izinto ezikhwelayo kodwa lokhu azikhwela zisiya phambili. Kathesi makhaya mina mphuma eCholocho, ekhaya eCholocho inkomo sezisemahlangeni, asivunanga ngitsho kodwa izinto lokhu azikhwela zisiya phambili. Petro iyakhwela, isinkwa sisasazi sesisibona nje ukuthi kuthiwa kule nto kuthiwa yisinkwa kodwa into eyayiphonga ukudliwa nje. Hawu, isinkwa namhle isinkwa sisathengeki, sesikhangela nje usesabe ngani into ongaza kuyiboni. Sithwele nzima ezweni lakithi, siyasebenza sigola amabhondi, bhondi akula lutho. Noma ungayidobhi $100 yebhondi nothi awula uyayisanga, akula lutho uyalushona. Sithwele nzima sibili ezweni lakithi lapha, akuphileki, asisakwazi ukuthi sizaphila njani. Siyabe lokhu asikhangele lenkokheli zethu, ziyabe lokhu azisitshela izinto ezingayisizo, zisitshela amanga. Sizalungisa izinto ezikhwelayo, sizathatha amanyathelo. Ngemva kokukhuluma khona lokhu uzabona okunye kuyakhwela, kuya kuyazupheli. Bazaze beqalisa ukuthi bakhange nje balungise ngolo sokusiza ikhampeni sebekhampeni. Kathesi hawu bantu benkosi, hayi sithwele nzima, behlulekile sibili. Ngiyabonga.
Siyabonga lathi sibongeke abalaleli bethu abenelise ukuthi basithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp. Liyenelisa lani ukusithumela imilayezelo yenu, lisitshela ukuthi lapho elikhona kunjani. Lingasixoxisa nje ngodaba olutshisayo lezinsuku, udaba lwegugurawundi, kumbe ukukhwela kwentengo yempahla yezitolo, kumbe yinqe okusenhliziyweni zenu. Ye, inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Safasa pele siza sinyama Iwasafa
Ipizukaba
Kamula mo
Kali chani
mpo Kali jay Safasa pele siza sinyama Iwasafa
Ipizukaba
Kamula mo
Kali chani mpo
Kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngodaba lwegugurawundi lamhlanje sixoxa lesiphathamandla somanyano we-Matabeleland Collective umnumzana Dumisani Nkomo i-Matabeleland Collective yiyo ke inhlanganiso eyahlala phansi lomongameli Emmerson Mnangagwa okwakuqala ukuthi umongameli welizwe leZimbabwe ahlale lenhlanganiso ezixoxa ngodaba lwegugurawundi bathe sebexoxile kwase kuphuma ke okunenginengi abaxoxa ngakho abavumelana ngakho okufana lokuthi amathambo abantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi ayobekwa kutsha njalo labo abangela incwadi zokuzalwa ama birth certificates labo bayathole lokunye okunenginengi okunjalo abanengi kodwa babuza bona ukuthi kathi inhlanganiso yona le eyahlala lomnangagwa ngeqotho na ilezi fiso zikaZulu weMatabeleland na kule mbuzo eminingi sitheke lamhlanje sixoxisane lomnumzana Dumisani Nkomo isiphathamandla sali inhlanganiso eMatabeleland Collective
iMatabeleland Collective iyahlanganisa iziningi ezigoqela ihubba cook trust iwoza iwai ibhupha ivula Progressive Residence Association izipra veterans iSouth Western Region Gender Network emthonjeni women's forum inkanyezi development trust ngibala nje ama-organization amalutshwana khonapho isite bejo likazulu ngamanye ama-organizations ayingxenye ye-Matabeleland Collective
selukhona ugwalo olumumethe lokhu okwavunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ugoqelwa ukuthi kumele kungcwatshwe katsha amathambo alaba abasitshiya ngesikhathi sombhuqazi wegugurawundi lokunye okunjalo kuyafezeka na
kuyaba kuqakathekile njengabalweli yenkululeko lamalungelo ukuthi sikulwele khona loku sikukhankasele ngoba kukhona abanye abazama ukuthi bethele amanzi kukhona abanye abazama ukuthi igugurawundi kwakuyimpi kukhona abanye abazama ukuthi indawo le beyimbambati kodwa thina njengabantu abanjani abalwela uluntu abalwela amalungelo siyaqhubeka phambili silwela ukubana kube le mthetho ezaqondisa iprocess le ngoba nxa kungela mthetho oqondisa iprocess ngobuhlelo nalolo kuzaba nzima ukuthi kufezeke so sebe siqakathekisa ubana kube legal framework ezaguida iprocess yona leyo yama-repairs ukubana nxa kusenziwa khona lokhu kube nobufakazi kube lama-forensic experts ababekhanyisisa amathambo ukuthi abantu babulawa kuyini kutheni nokuthi ngobani bona laba abafayo kudocument okuhle khona lokho njalo so sizaqhubeka phambili sikukhankasela khona lokho umkhankaso awulula awuchiphanga imisebenzi ngathi yimbi njalo bakhona abaningi ikakhulu bona laba ababona ngezikhathi zegugurawundi abangafuni ukuthi kube lempumela kodwa njengabantu abalwela amalungelo sizaqhubeka sisiya phambili sikhankasela abantu sikhankasela ukubana indaba le ilungiswe ngoba yisilonda esibhibhidlayo kithi eMatabeleland.
Sesike sakhuluma lengcwethi kwezamasiko esintu. Abathi bona esintwini umuntu osengcwatshiwe akumelanga agejwe njalo amathambo akhe angcwatshwe okwesibili. Manje kuzenziwa njani lo?
Yebo kanti ngoba kade sizizama ukuthi sikhulumisane lezi nduna njalo lezikhokhele labakhokheli bomdabu ngoba lokhu kwenzakala ngezombhuqazwe kwafa abantu abaningi kakhulu kuyebe kuqakathele ukubana kube lobufakazi ukuthi kuliqiniso yini na ukuthi abantu laba bakhona okwesibili lokuthi babulawa kuyini abantu bona lawa kutheni ngubani wadutshulwa yini na bahlatshwa ngamabayoneti yini na ibatshaywa yini na wahamba njani so kuyabe kuqakathekile uma sikhangela ngelinye ilihlo lobufakazi njalo ubana khona lokhu kwenzakale kukhulunisane njalo labakhokheli womdabu ukuze khona lokhu kulungiswe. Labona kuqakatheke bona uxoxisane ubonisane njalo ngoba endulo kwakungavamanga ukubana abantu bechithele bebaningi vele, kwakungenzakali khona lokho. Kodwa yinto le esikhona ngenxa yokuganga nobugelekethe osebukhona nobunsula osebukhona lezi nsuku.
Imali manje izavela ngaphi yokuqhuba uhlelo lolu?
Okunye akudingi imali eningi, ngoba ngikhuluma njengematerial collective. Sike sihlanganise eziningi yokuthola trust ezilama-experts ayitrainer kubo-Argentina abonobuciko njalo ukuthi umsebenzi lo ungafezeka kanjani. So ulwazi lobuciko bukhona kunhlanganiso ezithiyeneyo ezimele amalungelo abantu ukuthi kwenzakale khona lokho. Okwesibili, asikho ukuthi kuzaba lama exhumations ukuthi kuzaba kugeja amathambo. It's upon request. Ama-families ayabe requestile, ama-victims ayabe ecelile ukubana kunjani kugejwe amathambo. Xa bengacelanga akwenzakali khona lokho. Kumele sikunanzelele khona lokho. Sasizokhani nje ukugeja amathambo yonke indawo, kodwa ngesivumelano kumele kube le-request evela ngathi emulini. Imulini nxa isibeke i-request sokusiba lo hlelo lonalolu oluyabe lukhangelwe yinhlanganiso ezikhangela amalungelo, kube le-documentation lalabo abakhangela ezamathambo ama-forensic experts, lalabo ababhalayo ukuthi abantu babulawa kuyini, kutheni, ngesimo esinjani. So ubuciko bukhona sibili kulesilengithi eziningi ekumathebuleni collective. Inhlanganiso ezikhangele khona lokho kuphela nje. Kwenzakala uma ini imuli isithi hayi thina lapha sithwele nzima kulamathambo phandle komuzi kumbe duze lesikole, siyacela ukubana uNdlovu kumbe uMoyo kumbe uDube kumbe uNkomo kumbe uNxumalo kumbe uNdiweni kumbe uNdimande kumbe uDladla kumbe uDlakama abekwe kuhle.
Lo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla somanyano we-Matabeleland Collective, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Silugqibeke lamhlanje ke uhlelo lwethu lwendaba zeGugurahundi. Owayengumongameli weleMelika umnumzana Barack Obama, umnumzana Joe Biden izolo laye wazise ukuba uzancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho oluzenziwa ngomnyaka ozayo olokudinga umongameli weleMelika. Bekuvele kusaziwa ukuthi uzangena kukhetho umnumzana Biden, kodwa ubengakazisi okusemthethweni. Kambe uBiden enganqoba na umongameli Donald Trump? Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo ongumgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kweleMelika.
Abantu abaningi abamademokrati bamona ngathi angaba le-chance ngoba ulama-advantage athiza lawo wasebenza kahle lo Obama, and uyazi ukuthi umbuso ka-Obama ebantwini abaningi kuma-Democrat wangumbuso o-clean compared to umbuso ka-Trump.
Uwabona njani amathuba akhe?
Well, umncintiswano wona umkhulu sibili, siyawubona ngoba I think khona manje sebeyi-20 abancintisayo, and abaningi bakhona abantu abale experience, abanye basase bancane in terms of iminyaka compared to uBiden, which okubanika i-advantage ngoba ama-trends these days siyabona ama-millennials azaqala ukuvota ngo-2020, usiyabona ukuthi sebe siba baningi njenge-group ukudlula amanye ama-demographics, amanye ama-groups, and then uBiden I think umuntu osekuma-70 and therefore kungaba le question yona leyo ukuthi hayi mhlawumbe uyabona angeke ayenze kahle kuma-voters asasemancane la ama-millennials azoqala ukuvota ngo-2020.
Umnumzana Biden ngomuntu osengohlala encintisa ukuba ngumongameli, sekwenza lokhu ngiyabona sokuyakwana kane elokhu ezama, akusoze na kunyampise inhliziyo zabanye bethi hayi umuntu lo usezame kaningi?
Well, I think kunguzo nyampisa of course abanye abantu kodwa iningi labantu I think bazomjaja nge-performance yakhe ku-government ka-Obama ngendlela asebenzisana kakhona lo Obama lokuphumelela okwakukhombisa okwenziwa yile administration ka-Obama sabona bephumelela intweni eziningi ezifana lokuphasa i-Obama care lokunye okuningi lo mkhonomi lawo wakhuphuka and all that so abantu abaningi I think bazomjaja based on lokho udlula based on ukuncintisa akwenzayo ngasemva
asithi aphumelele umbona engamisana lo mongameli Donald Trump yini uzakwanisana ukumela
yeah I think uBiden umuntu olengqondo esharp kakhulu umuntu ole experience ne knowledge enkulu kakhulu ngezinto zomhlaba jikelele esingathi foreign affairs ngumuntu ololwazi olukhulu ngombono wami entweni eziningi engibona ukuthi uTrump izinakalalo lwazi lwakhona uTrump ngumuntu nje oza ongena ngathi istyle sakhe sokudebate idesene sokuintimidate sokuthuka weyisa abantu and all that I don't think uTrump vele ulesikhathi sokuthi adibhethe ama-facts ngumuntu lwana vele ophuma ukukhuluma whatever kufike engqondweni yakhe as long as ibase yakhe iyakuthakazelela khona lokho uvele enze kanjalo
alo-ke ngumnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Virginia kwele Melika lalame ukuba ngumzwa ngendaba bayangizonda ngaze ngigide kanjani ngicule kanjani hayi ingoma emnandi ingoma kaLove Moma Jaivana isigqibela uhlelo lothu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande libe lempela sonto elijukela bye bye.